Ngibona ngani umongameli uma ekhulumile ukuthi abantu kumele bengene ku-social media abekade nomncane njalo futhi abantu abafuna ukukhuluma ngeze-politics. Ku-right kakhulu ukuthi bengene ku-social media. Social media yindawo ele-space esi-free. Ilomu indawo eyenza ukuthi abantu bekhulume ngento abangeke bezikhulume. Njalo bephikisana ngendlela yokuthi akulakulimazana kulokukhuluma nje bencintisana. Into eqakathekileyo kakhulu nxa sikhuluma ngendaba yaku-social media. Kodwa-ke asingeke sithi hhayi, I mean i-social media is free for everybody, indawo engakakubhataliswa. Umuntu ukhululekile ukuthi akhulume afuna ukukhuluma ku-social media. Umongameli yena ma ekhulume ngakhona kuyazi ukuthi abantu abaningi, especially abantu abasegatheni elincane njalo abanye abangekho phakathi eZimbabwe abasemazweni atshiyeneyo batholakala ku-social media. Ngiyazi ukuthi yena uzama ukuhlanganisa abantu njalo ufuna ukuthi abone ukuthi abantu abaphandle kweZimbabwe nabo bangena bebone ukuthi kuhamba njani ezakuzana u-PF njalo into zeZimbabwe zime kanjani. So it's a very good platform yokuthi abantu benjani behlangane njalo bexoxe bejikizana bebonisana ukuthi kuyini okumele kwenzakale. So it's a very good thing. Kodwa-ke ngeke ngithi ukuthi ya kungenzeka ukuthi kwenza umsindo, kodwa-ke hhayi i-social media indawo e-right kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayakwanisa ukuthi babonisane abangazani khona.
Kodwa sike sabona khonapho ku-social media ikakhulu kobo-Facebook lapho okuloba khona umongameli Emmerson Mnangagwa, siyabona ungani abanye bagcina bephosela amagama anganaqatha angani ngokuthethisana lokunye okunjalo. Ubona ungani kungalungiswa njani lokho?
Mina mangikhayele ku-social media, into abantu abazikhulumayo ku-social media into abavele bafuna ukuzikhuluma. Njalo awungeke ubambe abantu, into abazikhulumayo ezindlini zabo, into abazikhulumayo uma behamba nxa bedubeka beseZimbabwe. Abanye into abazikhulumayo njengoba into abazicabangayo. Yikho akunanto esingayenza ukuthi abantu bathi nxa sebengene ku-social media, yena engumongameli njalo kumele bekwazi ukuba mayesezifake endaweni yokuthi abe ku-social media kuzawumele akuyamukele lokho okuzabuya ama-respecters amaningi abuya lokuthi abantu baku-social media banjani. I mean ngabantu ongababoniyo, abanye ngabantu ongabaziyo njalo bale direct contact nawe, so sebekhuluma lawe khangelene kodwa lingazani. Yikho bazakhuluma bafuna ukukhuluma, abanye bazalimazwa. Kumele abantu bebekwazi khonokho ukuthi i-social media injalo, ayisoyo abantu, ayisoyo yomuntu nje wonke, kodwa ma uvele umuntu olesibindi ku-right uthi ube u-social media.
Siyabona njalo ukubana abagcwele ku-social media naleyi iy'nkundla zokuxhumana lapha ngabantu abasemadolobheni abasakhulayo, iningi labo kuthiwa kabavoti. Manje ubona njani khona lo?
Iqiniso yokuthi abaningi abantu baku-social media I see bonke abantu baseZimbabwe. Njalo-ke abantu bakhona ngabegatheni oluncane, siyazi ngabantu futhi abafundileyo abanye. Sesibona kathesi kulabantu abadala abakhulileyo labo abasebe-retire sebengena-ke especially ku-social media lapho ku-Facebook. Yikho abantu abaningi abasebexoxa kakhulu sokusiba labantu nje abeminyakeni yonke. Kodwa-ke ngibuyela embuzweni wakho, ngathi ukuthi baningi abantu abangenayo ku-social media kodwa abasoze akutshintshi. I-social media angeke ibe le-impact eyokuthi singabona ukuthi kuzaba lenguquko enkulu ngenxa yoku-social media. Abantu abaningi singakhangela ilizwe lethu ngendlela elihlamuke ngayo. Abantu abaningi abala lidola yokuthi besake i-airtime kufoni yabo ukuze bengene ku-social media beqale ukuxoxela kumongameli. So angeke ngisho ukuthi masikhangele even i-research, sikhangele ukuthi e-South Africa, sikhangele e-Zambia, sikhangele e-Malawi nase-Zimbabwe, abantu abaningi abangena ku-social media. I-social media ayila that much of an impact masikhangele into ze-politics. Yikho-ke abantu abaningi uzababona ukuthi abantu abakhona phana abakhulumayo kabavoti, abanye kabakho e-Zimbabwe, abanye ngabancane iminyaka yabo ayikafiki ukuthi bevote, abanye njengokwabo nje abalasikhathi sokuvota. Ikukholisa nje kuphela. So kunzima ukuthi sikhangele sithi hhayi abantu laba baku-social media abazayenza inguqu. Hhayi, singathi nje ukuthi maybe i-4% kumbe i-5% i-social media i-contributor kuwhat endaweni zomncintiswana yabo mongameli.